Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ithukela lisuka kumadola ayisichiyagalombili lisiya phose kumadola angamachumi amabili $17.22, kuthi amafutha ezimota asuke ku-$7.47 esiya ku-$7.55 iphetulo. Ngalokho, umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yinto engamukelekanga kweleZimbabwe.
Ukudula kwezinto kulokhu kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ithukela, impuphu lakho konke okuphilisa abantu. Yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu beZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende lawo wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto, ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe, ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
I-cash to these days ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esisebenza amabhizimusi, so uyakwanisa wena ukuthi into yangkhona ayibifuna ukuyenza or i-business oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bonke bayabuya ne-eco-cash. And kuyakuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyasokuzima because ikhesi yangkhona ayabuyithenga ngabo-40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi u-charge ama-customers i-40% yanaleyo or 35% vele bayazisala, so indaba ekhesi leyo yadihlupha kakhulu. Ungaze uhambe ebhenki, you can spend the whole day ulayinile, but after that bayakunika such a small amount of cash. So indaba ekhesi leyo yindaba ade sisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinesi.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babe ngani balokudla ngudlawu nxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana okwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenge. Okunye sukuthi ethenge ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenge ukuthi efuna i-cash back ngenxa yokuthi le-cash yangikhona ayitholakali. So kufuna kusiba nzima sokusenzana nabantu ngamasela ngani bayatshontshe, kanti bona bengatshontshi labo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenge ukuze uthole i-cash back, and lanxa uthenge izinto zangkhona, into zangkhona zikhwele ukuzatho ukuthi akuthenge into encane kodwa kufuna imali, ikuthetha imali eningi, eqeda apho kuphele i-cash back encane osokusenza ukuthi kube ngani kulokuphithizela emashopu la.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hhayi akulanto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulayi, kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ithukela nge-$17.50 sho $20 ithukela, hhayi bakithi, hhayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga, ngoba ngiyaphekani futhi shuwa. Hhayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hhayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. Sithwele nzima shuwa. Hhayi yimi umama wasecountry park ngapha, la manzi lawo vele ayahlupha sithwele. Bakithi.
UZulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni, bethi lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke, ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.